So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba hola muyela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Julayi 2021 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa.
Abanye ngabantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, kulokwesaba abantu abalakho.
Namuhla likhefu lokunanza abasakhulayo elafa kwakuhlonitshwa ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe, owayengumongameli welizwe.
Ilanga leli eqinisweni lilanga elingalaminingi.
Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Thembo Mohadi, exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa. Kuzaqala ukuhlatshwa abezempila kahle labanye abacathengelwa ukuthi bengaba lamathuba amaningi okubanjwa leli gciwane, kodwa abasebenza kwezempila kahle esibhedlela sempilo abangafunanga ukuphuma emoyeni batshele iStudio 7 ukuthi abalalwazi olujulileyo ngejekiseni le evela kwele China yalungiswa inkampani ethiwa yiSinopharm. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Banda, ongomunye wabaphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Kuthe sesizwile ukuthi kuzabalalu umkhankaso we-vaccination, singenile sakhulumisana labantu ebulenjini kuma-WhatsApp groups engathi ama-groups ayedlula about 40 agoqela abafundisi, lagoqela abantu nje izakhamizi, abantu abasemakhala, abantu abasemadolobheni. Abaningi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, lokuthi lezi injection ziyenzani emzimbeni womuntu, kulokwesaba abantu abalakho ekuthatheni lezi injection. Njalo abaningi balokuthikaza ukuthi bangazithatha yini, bese babuza ukuthi ungavuma yini ukuthi uhlatshwe le injection. So le 70% ithe hayi bengeke bavuma. Kuliyani 30% ebithe yavuma, enye ingxenye yayo ngabathena abalaqiniso bengeke bayala bangeke bavuma, kodwa babefuna ukuqala bazwisise ukuthi kuhamba kanjani. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi iningi labantu silokuthikaza ngenxa yokuthi abaqedisisi ukuthi linjekshini izakwenzani. Njalo nxa besizwa ukuthana ivele eChina, abantu bahle babe lomnye umqondo, ngoba iChina abantu bekhangela izinto ezivele eChina ezinjengama toy kumbe isigqoko kumbe isicathulo yabo kwasitha ungakugqoka nje okweviki mbili kuyabe sokuqamukile kumbe isigqoko siyabe sesidabukile. Ngibona ngani kuba lalowo mqondo obakhona odinga ukuthi kube le mfundiso eningi ekumele iyenziwe ukwenzela ukuthi lokhu kuthikaza kwabantu ukuze bathathe livaccine. Imbuzo yabo eminingi iphendulwe njalo. Njalo sinanzelela ukuthi amagqwetha iZimbabwe Lawyers Women Rights ukuhambiswa kwabo udaba labo lokuyana ecourt kuhle ngathi ngenye indlela kwaqinisa njalo ukuthi abantu bese bethi kungcono sime mbijana.
Njengabezinkonzo, kukhona yini elibaxwayisa khona abantu ngejekiseni le?
Thina besichasisa ukuthi hayi khona nje kuhlatshwa injection ukuvikela lolu daba lwe-COVID, akumelanga kube ludu kubo kodwa into eqhakathekileyo ukuthi uhulumeni kumele achasise Ministry of Health angene kuchasisela abantu ukuthi li vaccine njengale wile eChina yehlukene njani lamanye njalo isebenza njani njalo isike yahlolisiswa yini yonke leyo mbuzo iqhakathekile njengoba sinazele ukuthi amagqwetizi babulewa swami rights bahambe ecourt bese ukuthi uhulumeni achasisela abantu ukwenzela ukuthi lokhu kokuzayinceda ukuthi kususeke ukuthikaza lokho abantu abalakho ngale ivaccine.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo elizweni jikelele. Kulaba fika phose amachumi amathathu 28 abathelelwe leli gciwane. Kefu laba sakhulayo ele National Youth Day elafakwa ukunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Leli langa linanzwa mhla ka 21 obekuyizolo kodwa ngoba bekuyisonto ikhefu leli libe khona namuhla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yebo phela kukhona umgabe izinto azenzileyo kuhle singazikhohlwa izinto azenzileyo kuhle lezinye lezinto angazenzanga kuhle njengomuntu laye kodwa ke sifise sikhangela njalo ukuthi umgabe phela yena njengofounding father njoba nguye owaqalayo ukuthi ilizwe lilwelwe kutholwe uzibuse abantu bensundu bathole ukuzibuse wabo ngoba nguye umongameli wakuqala. Indaba le isekutheni ikulungisela ilanga leli ilanga lokulungiselela abatsha ukukhangela ukuthi abatsha kuyini okwenziwayo okulungisa ukuguqula impilo zabatsha inhlelo ezikhona ezilungiswa nguhulumende ezabatsha ezincedisa abatsha laba ukuthi babe yizakhamuzi ezingcono zakusasa. Kuthiwe njalo bese sikhangela futhi lakulegacy yakhe yena umgabe ukuthi kuyini eziyizinto esingazifunda khonapho ngoba kuthiwa bafundiseni abatsha laba ngoba yizinkokheli zakusasa ibalungiselele ikusasa yabo. Yebo kambe ayisuko konke phela gande umgaba akwehlulekileyo ukuthi akwenzele abantu empilweni zabo bonabo abakhona kathesi abayibo asebenanza usuku lwakhe lolo kukhona yebo akwenzileyo esingaokubambekayo lathi esikubonayo kunjengokuthathwa komhlabathi abantu kathesi umnotho wonke usemhlabathini unkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi mali lima abantu bayalima kathesi yena leyo into yalethwa yurhulumente yakhe umgabe indaba yomnotho wokulima lo okhona leziye inhlelo eziye ezithize ezingathise abantu bona abatsha ungakhangela ikakhulu kuma-university ehambisa kule mgabe presidential scholarship yakhe leyana abantu abaningi bafundile nje ngenxa yokuthi yena umgabe wayethula uhlelo lololo lokuhambisa abantu ezikolweni besiyaqeqesha ema-university amanye angaphandle.
Abanye bathi kungabangela ukuthi wonke umuntu oba ngumongameli egcine esefaka ilanga elifana lalona leli eliyaba lingelokukhumbula yena lo oyabe sembusweni. Ukubona njani wena lokho?
Bamakhani akusilo qiniso nje lokho abakuchoyo abantu ukuthi wonke umongameli ongabe sekhona uzabe lokho efaka ilanga leli lalo elokuthi lalo ilanga kube lelanga elinjengalele esilibalayo eli-21st February Movement Youth Day ngoba ama-founding fathers founding father uba munye onguye okhokheleleyo ukuthi lizwe lilwelwe lithole uzibuse. Ngathi nginike isibonelo ngiyabo uKwane Nkrumah Nelson Mandela lokuze labo Jomo Kenyatta Julius Nyerere Kamuzu Banda Kenneth Kaunda ayisiki ukuthi kumbe wonke umuntu onkomo benjana yibo badala bo abakhambala phambili baphemba indlela awusuze kube labanye onkomo futhi phambili ngale onkomo babekhona labo mgabe labana bayedlula kodwa abanye labo bazaza ngemva akunye ukuthi ngama founding fathers. Hayi, ama founding fathers abe khona andlula thina sesithathela phambili. So asoze kube khona futhi uhlelo lokuthi abanye bethi bona hayi lami ku birthday yami akube yi youth day njani njani. Hayi lokho akusoze kube khona.
Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze la esizwe imbono yakhe.
Langa leli eqinisweni lilanga elingala meaning ukuona umuntu o exemplary kuqakathekile to say this person if abantu abatha bengamemulator abantu abanjengabunkomo abantu abasebenzele isizwe abangalagaze ezandleni kodwa lelilanga lilanga elinga elivi ebantwini bezimbabwe ngoba luba buchebu lelilizwe wayenza igenocide kunengokuhle akwenzile kodwa lilanga elifuqwe ngaba bantu abathanda abenkohlakalo njalo ilanga leli ngalikhangela lifakwe ngemva kokubana sebemfuqile esitalweni isizathu kuyikuzama kunjani kuyikuzama ukuthi bemaphize ngoba ngendlela ababemkhiphe ngayo yiyo kuphela into esingathini bamlokho bamonela yona but eqinisweni sivi to the nation and abantu bonke ilanga elingatholi ukuthi asiyomuntu ongathiwa khona khona hayi masi emulated ngabe kuthiwa khona khona ngokomo ngabe kuthi
Ngokubona kwakho lokhu okwenziwayo akusoze na kube lomthelela wokuthi omunye oyabe ebusa laye afune ukuthi kube lelanga eliyisikhumbuzo sakhe
21st February lilanga elazalwa ubaba owaqeda abantu lilanga elazalwa ubaba obuthiye ebulele umnotho elizwe lilanga lokababa obetraye liberation narrative so mbona ngazathi abantu abamonayo ababe ngekho siye ngoba kwakufuze kungabi yinto eyenziwa yiparty but kwakuzothi ukuthi kukhangela ukuthi amaZimbabweans as interested parties bavumelana lakho yini angikholwa ukuthi amaZimbabweans uma hayenikele lo thuba lokuthi they decide ukuthi kuyavuma yini babezavumelana lakho engazaka ipaseleyo test yakho ngoba ukuthi kuthiwe youth day siyakwazi ukuthi hayi kwaku honor abantu so mbona ngazathi ngabe ngentwa kwaku honor umuntu njengomuyi unkomo abantu bezimbabwe they are all aggrieved ukuthi wakhulela ilizwe akazange wachitha igazi labantu bezimbabwe welenjongo yokuthi abantu abamnyama labantu abamhlophe bephile ndawonye njalo bethuthuke ngokufana nayo kodwa lowo upromote i-corruption wapromota i-tribalism wapromota nje yonke into embi engayisiyo eyabantu abansundu ababeyikhangelela ispecial abahambe emtini hhayi asilolanga esingathi lile miningi kumazimbabwe lile miningi ezigebengene ngoba abacina belipasisa ukuthi kube yi-public holiday babe sebeyilaba bamfuqa esihlalweni bezama ukuthi bengani bamthoba amanxeba benze ngani bayamthanda kodwa hhayi eqinisweni kwabatha ambone singathi khona khona bekufunde kulwana ubaba ngoba kasiyomtola embali enhle
umnumzana mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likazulu ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo vele enye njalo ingxoxo egciniweyo kumakhale kukhwini ekamsikeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lelinye ikhosikazi lakobulawayo iphephandaba lobulembu elezimlife.com eliyilo elethula imbiko eminye embili njalo lithi owesifazana lo oyixoxa lo Mohadi ngowabhadalelwa imali yesikolo nguye uMohadi ngesuku esafunda Abanye ababili abalengxoxo egciniweyo babexoxa ezemacansini lo Mohadi kungakhathalekile lokuthi bachadile. Abanye abantu sebesithi uMohadi sokumele asuswe esikhundleni sakhe ngoba eseyisa ngendaba zakhe zokuya emacansini labafazi abaningi abanye bechadile.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what we put a Voice of America at the Washington DC. Hey.
Oba manje ke sikhangele ezithumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ujaha oleminyaka elithumi lasithupha wayeselusa inkomo wathathwa ngamanzi elokhu engakatholakali leli phephandaba lithi ubukhosi moyo wayebhukutsha emfuleni uChangane wasethathwa ngamanzi. Iphephandaba leDaily News lithi kube lokuxokozela emngcwabeni womhlabeleli uSoldier Love ngomgqibelo emathuneni eWarren Hills ngemva kokuba abalandeli bakhe abazinkulungwane begcwele kungakhathalekile negciwane lecoronavirus amapholisa aze ehluleka ukuthi alondoloze ukuthula. Manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani abantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, mina ngicabanga ukuthi kona iZANU-PF umnankagwa lowo engavala ilizwe ngale ndlela. Umnankagwa abantu ababulala abantu kangaka, abantu abagcwele izenzo zabo ezigcwele igazi, akuso bantu abangavala ilizwe la. Loba uthi uyabheka lalabo bantu abavala ilizwe, 2023 kuyavotwa, bayadliwa, akula muntu ongabavotela lapho. 2023 bayadliwa, bayabulala futhi abantu. Kanti abantu kwaye bengasabi iZANU-PF, besabi i-corona. I-corona leZANU-PF same thing, konke kuyabulala into eyi-1. Ikorona leZANU-PF akula mehluko. Abantu bavulawa phambi kwabantu everyday, abantu bathindwa everyday, abantu bagcwele emajele everyday, bahlezi bebuthiwa abantu. Waye bengayisabi into ehlukumeza abantu empilweni zabantu, waphila layo kodwa still ngumkhuhlane. Fana la ikorona layo isebantwini kodwa abantu baphila layo, leZANU-PF iphila labantu kodwa abantu baphila layo. Waye bengayisabi, ibulele abantu abangaki. Laleyo vaccine ukuthiwa ikhona, ikhona still i-corruption. Bazayibutha futhi beyitshontshe njengalokhu belutha into yonke elizweni. Akula nto ezweni, imali edlalisiweyo, imali leyi ethengela ama-vaccine kube ngayithengela abantu ukudla. Notile oku abakwenzayo lokhu izikhohlakali lezi. Ezi zikhohlakali vele akusobantu abangatshintsha umthetho wabo omubi lo. Kuvalelwe abantu ezindlini abantu abala kudla, abantu bayafela ezindlini. Kodwa kulwa kuhlaya kuqhutshezwa, kuqhubeka ifake i-lockdown, kuphindezelwa kuphindezelwa, abantu bengadli. Kanti bathi abantu badlali baphila ngayo.
Sivuka njani basakazi lo mthwakazi wonke jikelele. Ngokungazithi haburoni bakithi ngiyakwazi ukuthi zami izinceda lezibali kodwa bengicela ke mfazelami emoyeni ngamazwi ami lawa silusizi silezeli mnyama elinduna yethu enkulu yakumthwakazi kumafu silusizi kakhulu ngoba engikuzwileyo lapha emsakazweni yokuthi emfeni yakhe bekukhulunywa amanga neqhawe elalwela ilizwe kusukisela kudala. Ilele ilizwe thina sizalwa sasakhula sayimpini, kimi uliqhawe elikhulu. Nxa ngicabanga ukuthi uqalise ihlanganiso leyo thina singabantwana sizalwa kodwa sasakuleli lizwe, kodwa kwehlula ukuthi abeke abe liqhawe. Ngamazwi hatsho ukuthi ayi liqhawe elaleso lizirayi esolizeri eyiroseka kulala abezalo. Njengomana kade ngaso zano kade sekufisa nje ukuthi kukhulunywe ukuthi uliqhawe nxa kuyehlule khonokho bengile sicelo nasi ngicela umphakazi wonke jikelele sikhipheni izimali 1 pula 1 randi 1 bondi kuhlanganise izimali kuyethengwa ilitshe liyebhaliswa elilombhalo siqaliseni ubuqhawe bethu lathi. Bengingacela ukuthi i-MRP ikhokhele into leyi sibekeni umaduna ubuqhawe lanxa esengcwethiwe sikwediwa ilitshe elikhulu elizabhalwa ubuqhawe bakhe bonke lokuthi yiyo iqhawe lakuqala komthwakazi esilibekayo njengoba laba abanye yizimbabwe mina abe ngumthwakazi angcwatshe isithwakazi njengeqhawe likamthwakazi kubekwe ilitshe elizabhalwa amazwi amahle atshengisela kubani uliqhawe komthwakazi kube sekuba lo mhlangano kuyibekwa lelo litshe lapha bekwe khona kuyifakwa lelo litshe elizabhalwa ngubani lobani sitshengiseni uhulumende ukuthi thina lathi sesingazimela sodwa lathi sesingaba lamaqhawe ethu sodwa singamumeleli ukuthi sitha sisibekile iqhawe yikho thina ngokwethu asizibekeleni umafu esebekiwe njalo simdikileni abe liqhawe labomthwakazi.
Bonani basakazi be-Studio 7, mina lisakaza njengoba zinjalo lingajiyi lutho. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni Plumtree kulilima west hayi ngithi ngibingelele ukuthi njengoba nje sibhekane lo mkhuhlane lo sithi maphepheni sibekezeleni mhlawumbe kuzolunga njengoba kungani sekuvulekile ukuthi abantu basebenze izitolo asibekezeleni asikulandele mhlawumbe kuzasisiza bakithi singaphikisani lokho kubekwe uhulumende lapho asikulandeleni ngoba noma singaphikisa kulalapho esingawina khona lokho kwakuthilo asikulandele namna ubhanda ngiyabonga bonga kini lonke abantu umhlaba wonke liphephe ubhanda moya
Studio 7 sanibonani sanibona Studio 7 uNdlovu ngilapha eJohannesburg sengisacela ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi bake balalele ukuthi khona uma ngabe kuyikuthi khona kulomuntu okhulume ipoint ofana nalwana ubaba othe ungunqube oseHarare umuntu okhulume ipoint ofana nobaba oseHarare bathi ngunqube esithi yena ithina sithanda ukulandela abanye abantu amashona alwana ubaba ukukhuluma ipoint engakaze ngayizwa ikhulunywa ngumuntu la ku Studio 7 ukukhuluma ukukhulaphana ukukhuluma indoda yibo abantu esibabiza sithi ngamadoda yibo wena lwana ubaba okukhuluma laphana ethu ngathi Harare sithi kona ungakomthwakazi ya ukukhuluma iqiniso kanti why thina abantu besindebeleni singakhethi umuntu wethu esizomvotela nangu yana umakhuphe umama wesizwe laphana sisoleni siyafuna ukuthi sigogelwe ngamashona ojami Jamisa, ukuthi Jamisa abangeke bathi ukuthi kujoni khona la ezintwini kodwa bafuna naloyo muntu abangakwazi ukuthi isibongo sakhe sithini la kithi ezintwini so khethanini umuntu wakini esintwini nivotele yena nani nizithembe ukuthi ningakwazi ukukhokhela izwe laseZimbabwe ningathandi ukukhokhelwa kokuphela nibe semuva nithi nisuka lapho futhi nisole nithi aniwafuna amashona kodwa kuyini nineni wabizayo nisithi kona abuye ezonikhokhela Nisehluleka ukuzimela nanga unqube ohlulekile hands down phambe kwakuba phansi kukaJamisa so akusa akudliwe lokuyana unqube vela kasavalo yini yena leyana into yasesintwini
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ngeke sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukusuka kumanyano we-European Union kulandela inyanga ezimbalwa zokuxoxisana kwathiya inhlelo eziningi zokuthengiselana namanye amazwe leBritani sezimi madlodlongwane. Kodwa ezokuthiya inhlanzi yizo ezahlaselwa kakhulu luhlelo oluthiwa Brexit. Imizamo yokwenqabela ukwephulwa kwelungelo likaZulu yiyo okuzaba yindikimba yomhlangano ozenzelwa ebulenjini oyinhlanganiso ye-United Nations Human Rights Council. Kwezemelika sekuvele imbono ehlukeneyo ngodaba legciwane le-coronavirus kuziphathamandla zikamongameli Joe Biden laye uBiden. UBiden uthi izikolo zizavulwa kungalandaba lokuthi amatitshala wonke asehlatshwe ijekiseni le-COVID-19 kumbe hatshi. Kodwa ezinye iziphathamandla zakhe ezibona ngodaba lwe-coronavirus zithi kuzamele kuhlatshwe wonke umuntu kuqala kungakavulwa izikolo. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa leli gciwane selinganeno lezinsuku. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Nasikhangela ubhubhanelo lwe-coronavirus isimo sibi kakhulu abantu bayabhubha kanje lenani lokhu likhwela njalo kanti lapha lalapha sizama kungahunga kuyo sokuvela esinye i-strain saleli igciwane ngakho into kazimanga kahle mpela siyakunanzelela futhi ukuthi indawo eziningi lakhona lapha esikhona emhluleni wase-Texas amabhizinisi amaningi ikakhulu amabhizinisi amancane avale ngobuningi bawo
sebehlabile yini abaningi khona ngapho i-Jackson le ye-coronavirus
ngakhulu asebehlabele ijekiseni le-coronavirus njalo sibona ngapha e-Texas enye indawo engathi enkulu lazo zonke ekade ihlaba lawo majekiseni isuke yavala ngenxa yesimo somumo wezulu kuyabanda kakhulu lapha kule snow ngakho kunzima ukuthi abantu babe bephandle laphana bethekele ijekiseni kodwa abantu bayahlaba ngobuningi babo
umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika Black Rasta. Singakubi kuhlelo lwethu lalamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla koBulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayi kuhlatshwa. sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mahadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.